izinto zilimanzonzo abantu bebecabanga ukuthi uhulumende ozabayiritayiza i-health kumbe aprioritize ukunika bona abasebenzi abasebenzela uhulumende imali ezingcono zoholo amadokotela imali zoholo ezingathi zithetha kodwa uhulumende ukubona kufanele athengele izinduna ngesikhathi sisiya kuma-election lokho kusenza njengabameli bamlungelo abantu sizibuze ukuthi i-election siya khona asazi ukuthi kumi njani ngoba sazi ukuthi yindaba basuke baba yi-priority only 6 months before an election.
Kodwa zona izinduna zithi zilelungelo lokuzithola lezi izimoda.
Izinduna zilelungelo lokuthi zithole indlela zokuhamba ezingani ezingcono. Kodwa nxa sikhangelisisa kumbe siqathanisa imisebenzi oyenzwa izinduna, sinanzelela ukuthi imisebenzi leyo ayifuni skill, ayifuni profession. So kumele ukuthi siqakathekise eminye imisebenzi ngoba even la macala asethoniswa zinduna, izinduna sezathathelwa amandla amaningi okokuthi indaba lesi abasebezithonisisa yindaba ezingelahlonzi oluphezulu. So bekungani bekumele beqakathekise ezinye ingadi zikahulumende. Even bezabanika imota bekumele ukuthi babadingele nazo izimota ezingaduriyo kangako kumbe babadingele ngesikhathi ibizwe umkhonomi usuke wasukuma.